Sekuqhamuke udlakela endaweni ezivalisa eMashingo, Hurungwe, Tshiretsi lezinye lapho abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abakhahlameze abakubandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abe-CCC bavinjwe ngabakubandla elibusayo lamapholisa bezama ukukhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ngcwabakazi lonyaka. Amanye amalunga ebandlaleli batshaywe ngesikhathi beqoqa kumbe besemhlanganweni yabo loZulu. Kulabathi ubudlwangudlwangu lobu bumemethekiswa ngabatsha, kube labanye njalo abathi konke lokhu kwenziwa yilabo abakubandla leZANU-PF kuphela. Okhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, uMudenda Chilumbo, uthi ibandla elibusayo yilo elibangela udlame.
It is not the first time ukuthola ilizwe leZimbabwe liphatheka kudlakela ngesikhathi sokhetho. That's ZANU-PF syndrome. ZANU-PF is equal to violence. Asingeke sakumisa lokho ngoba iviolence ise headquarters ye-ZANU-PF eJongwe House.
Okuhlangothi lwabatsha kubandla le-CCC uSenzeni Maphosa laye uthi ibandla le-ZANU-PF yilo elitshotshozela udlakela.
Iviolence sebeyenza ngendlela yokuqhatshwa engingathi ikusetshenziswa ngabadala kwezombusazwe abaqakathekisa ukunanzelela bona lemuli zabo ngaphandle kwabababusayo. Sokusenza basebenzise iviolence le ukubamba ngamandla abavoti ukuze bababisele ezikhundleni ngenkani lanxa bengancedisi izigaba. Abasakhulayo baphatha iviolence bese bebhadalwa ngomgano wesitshwala lezidakamizwa bakhohlwe inhlupho lensizi abaphakathi kwazo.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF koBulawayo u-Addington Mpofu uyakulandula ukuthi kulodlakela elizweni kanye lokuthi lubangelwa libandla lakhe.
Elizweni lonke jikelele asisela problem ye-violence, kodwa inkinga enkulu esihlangana layo ngeyabantu abafuna ukuthi kukhanye ngani kule dlame khona kungela dlame. Ngabantu abaphelelwe ngumphako wama-ideas sebecabanga ukuthi hayi uthi siyenze ngani kulo dlame ikanti alukho. So that is the biggest problem that we are facing.
Unkosazana Barbara Bebe, okhokhela inhlanganiso ebona ngezokhetho e-Election Resource Center, uthi ukuze ukuphatheka kwabasakhulayo endabeni zodlakela kuphele, kudingakala ukuthi ontanga laba betholiswe imisebenzi.
We need to have ama programs anga empower ama young people ukuthi bakwanise ukuzimela bodwa, bangafiki ezigabeni zokuthi babe desperate, kube labantu abathatha advantage of them bebanika ama resources angatsho lutho ukuthi benze imisebenzi yabo emibi. I-government isamele ibone ukuthi iya create i-employment for abantu abatsha ukwenzela ukuthi babe absorbed in the economy. Benga absorbed in the economy abasoze batholakale besenza izinto ezinjengalezi.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi amabandla ezombusazwe lawo alawo umlando wokumisa udlame oseluqhamuke endaweni ezimbalwa eZimbabwe.
Lokhu kuba bethengela utshwala benikwa izimali izanu baza belokhu bengena ezimgwaqweni besenza udlame. Asonto engalungiseka ngesiphangiphangi, kodwa ye bona omongameli abamaqembu abusayo kumbe ancedisayo kukibo ukuthi bakhulume labantu ababo labo lathi abazali ukuthi hatshi udlame ayisondlela yokusebenzisa ukuhuga amavoti.
Kwake kwaqhamuka udlakela lwezombusazwe kusukisela ilizwe lisanda kuthola uzibuse langesikhathi uMuyi uMorgan Tsvangirai ephume kukhetho lungamongameli olwaluphindwa ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.